izindwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngitukusela kwemali emabhanga sokuthwalisa abantu nzima ngoba ekugarden umchova kufunakala icash. Uyathola ukuthi abantu kabasakwanisa ukuthi bangene khona edorobheni ukuthi bezoyilindela leyo mali. Kuyinto ebuhlungu kakhulu kwezindawo njalo okuthengiswa khona. Abanye baya befuna yona i-cash ngoba bethi into zabo ikho cash kulama-charges lani. So nxa amabhenki uqobo lawo engalazi mali kusho ukuthi abantu bazathwala nzima. Ngithi ukukhwela kwezinto kubuhlungu kakhulu. Ngoba uyathola ukuthi umuntu nge-$50 uyehla ukuthi agcwalise i-paperback. Kube kanti kudala laphana ibhondi kusayithiwa kuyalingana le-US dollar. I-$50 kwakuyigross wawungathengi igrocery yenyanga yonke.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu vele kusathengeki. I-price yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani. Konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi okuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaphekuthile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubhizinesi ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ezitolo ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela ngoba i-supermarket are the only people abavuma ibhondi. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi uyathi isamende bazabe kutshela nge-US dollar. Uthi uyathi ufuna insimba kutshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas i-US dollar ngikhona kasilitholi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emkambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Kusenjalo lamhlanje edolobheni lakobulawayo amapholisa avuke ememezela ekhuthaza abantu ukuba baye emsebenzini lakumabhizimusi abo kungamanga ukuba kuza kuba lokutshengisela into yakuqala edolobheni lakobulawayo ukuba kube lesimemezelo samapholisa ekhuthaza uZulu ukuya emsebenzini. Amapholisa la ebehamba ebhodabhoda ememezela nge-loudspeaker ukuthi abantu benganaki ukutshengisela kokungayi emsebenzini okubizelwa ngabanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.